Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 21 kuNcwabakazi 2023 ngoKeep Stube. Endabeni zethu namhlanje.
I can tell you from what I've seen across the country, we have won this election and we are going to win with a big and a wide margin.
Umnumzana Nelson Chamisa ucela abantu ukuba bevotele ibandla lakhe kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho olukhulu. Kuvinjwa isikhwicamfundo sakweleBhilithani ukuba singene kweleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi ulethemba lokuthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Uchamisa wethule amazila namuhla emhlanganweni wakhe omkhulu ugqiwa umkhankaso wokhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu.
I can tell you from what I've seen across the country, we have won this election and we are going to win with a big and a wide margin.
Uchamisa uthe kumele abantu bevote ngobuningi njalo bevikele ivote yabo.
We are there in the village, we are there on the street, we are there in the farms, we are everywhere. We are a party for everyone. We are going to unite Zimbabwe for everyone. We have a new leader for everyone.
Uphinde wathi iZANU-PF isebenzisa izinduna ekuzameni ukuthusela abantu emaphandleni.
The ballot paper, he has even rigged the alphabet. He is M, I'm C. I must be number two. He has put himself at the top on the other side. Why? Because he knows that the writing is on the wall. Mene, mene, teke, fasi.
Kodwa okubandla leZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi ngasoze anqobe uChamisa ngoba abele ngqwele yezombusazwe uMongameli Emmerson Mnangagwa.
Ibandla leZANU-PF likhangele liza nqoba kukhetho lololuzayo. Siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe balethemba ngokukhokhela okukhona khathesi, balethemba ngemisebenzi uhulumende aphezukwayo. Sibe lezulu elihle kakhulu lonyaka, uhulumende ukhiphile ama-inputs wanika bonke abalimi. Asisobandla eliphombukulenga emoyeni, asisobandla elikhokhelwa ngumuntu ongelabalandeli, silibandla elikhokhelwa ngumongameli olabasekeli.
Omunye osekela i-CCC umnumzana Nkosana Mpofu uthi ulethemba lokuthi uChamisa uzanqoba.
Hawu kanti sinqoba la esilayo thina. Njengoba ubona simile lapha sizimisele kakhulu ukuthi kanqobe. Ngoba sesidiniwe ngaleli qembu elisibusayo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Talenti Ngwenya, yena othi uChamisa enganqoba kumele ase amandla ombuso ezabelweni.
Understand ukuthi if ma ufuna ukwenza amaphepha akho and everything fast, so many in Harare. No, it means that we're going to be doing something like that. We have to be for an example, South Africa. I will make sure that we're going to be doing something like that. That's so let me get it. We're going to be doing my region. We're going district level.
Umhlangano wanamhla ungenwe ngabazohlula ukhetho abagoqela okwaba ngumongameli wakele Mozambique umnumzana Joachim Chissano. Imele isithu 7 iseHarare ngumnumzana Zindlovu.
Kuzenjalo eleZimbabwe lithi selivimbe usikhwicamfundo Stephen Khan wakweleBhilithani obefisa ukwethekelela elizweni leli. Umabhalane kahulumente obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi uKhan umiswe esanda kungena elizweni wehluleka ukuchasisa ukuba udingani. Kubikwa ukuba lokhu esezandleni zikahulumende emagcekeni endizamtshina eRobert Mugabe International Airport. Sehlulekile ukukhuluma laye ngodaba lolu kanye labasesigodlweni sePhilitane eHarare. Silokhu sikudaba olufanayo. Ikomishini elawula ngezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, iqale namhla ukuvula indawo zokuvotela kobulawayo lapho bafake okuzasetshenziswa ekuvoteni kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Lokhu kwenzakala endaweni ezitshiyeneyo elizweni lonke. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu sokulungiselela ukhetho oluzayo. IZEC isilungisa indawo ezitshiyeneyo okuzaqhutshelwa khona ukhetho lolu. Kukhangelelwe ukuba kuzakuba lendawo zokuvotela ezedlula kancane inkulungwane ezilitshumi lambili, i-12,370 elizweni lonke. IZimbabwe Electoral Commission ithi sebedinde amaphepha okuvota edlula izigidi eziyisikhombisa. 7.1 million kulabantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha lengcwenye 6.6 million ababhalisele ukuvota ngolwesithathu. Abakubandla elibusayo bathi izandla seziluma. Umnumzana Kudakwashe Musanga okhokhela inhlanganiso edlelana lebandla leZANU PF Forever Associates Zimbabwe uthi inhlanganiso yabo isithumele abazahlola ukhetho endaweni ezichiyeneyo.
Sebesile abantu ababesincedisa nje phandle befake idesk yabo 300 meters away usuka kupolling station. Lokho kukhulunywa khona ngumthetho ukuthi siyavunyelwa ukuthi sifake idesk yethu. Sikhangele nje ama-statistics yethu ukuthi abantu bethu esebakhombisayo ukuthi bevotele iZANU PF bangaka ababuyileyo.
Amalungiselelo okhetho ahamba kuhle kuzo zonke indawo zelizwe. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Gift Moyo osesigabeni sePhelandaba Chabalala uthi uluhlu lwababhalisele ukuvota alukabi khona.
Hayi, kumele ngivotela eChabalala preschool bazinyamangana, amabizo lokhu angabi khona, angikwazi ukuthi kwenzakalani.
Ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lolu kulenhlanganiso ezizimeleyo lazo eziyabe ziluhlola. Enye yazo iZimbabwe Election Support Network emelwe kobulawayo ngumnumzana Thembelani Dube.
Ama polling stations amaningi esike sabhoda nje sikhangela sifica ukuthi imaterial sebeyitholile. Ama polling officers akhona, ama police officers ayiwakhangela ulondoloza lezo mpahla ezibuyileyo akhona.
Kusenjalo kulabanye abahambe emthethwandaba namuhla abagoqela umnumzana Musa Kika oweZimbabwe Human Rights NGO Forum, umnumzana Arnold Tsunga okweyinye njalo inhlanganiso elwela ilungelo loluntu, labanye abaliswe yiZEC ukuba bahlole ukhetho lolu. Bafuna ukuba yingxenye yabahlola ukhetho lweZimbabwe. Bazabuyela emthethwandaba kusasa. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasakhulayo bathi abesabi lutho njalo baledlabuzane lokuphatheka ngokugcweleyo kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edala lephalamende kanye lamakansila ngolwesithathu. Kubika uTaboka Ncube.
Intsha ithi iledlabuzane lokuba phakathi kwabantu abazakhetha inkokheli zelizwe ezigoqela abatsha abadinga ukuvotelwa ezikhundleni zamakhansili lakuphalamende. USithabile Gandhi osezimnyama eMangwe uthi intsha izasukuma ngobuningi ngolwesithathu.
Ulutsha lukhululekile. Lokhu kubangelwa ukuthi amaphathi ahlukeneyo abhoda ngezindawo lezindawo ezichiyeneyo bengancindezelwa, bekhululekile ukuthi bakhulume lomphakathi ezigabeni ezehlukeneyo. Ulutsha Taboka baledlabuzane. Ikakhulu abaqalayo kwezokhetho esithi ngama first time voters.
Umlungisi Janeiro owebandla le Citizens Coalition for Change eWange Central uthi abasakhulayo balenjabulo enkulu ngenxa yethuba lokuvota abalitholileyo. Uthi baza kuyavota njalo bavikele ivoti yabo.
Siyajabula, siyathokoza the outcome esiyibonayo for these elections from the previous elections aka 2018. Khathesi kutshengisela ama youth amaningi abambele and atshengisela ukufuna inguquko and abaningi baphume ngobuningi babo siya register ukuvota because they want change.
Moses Langa ongumgcini sihlalo wabasakhulayo bebandla lezano PF eZansi eMandebeleni uthi abasakhulayo abala kwesaba njengoba kungeladlakele olwenzakalayo.
Sikhangele vele ukuvota and sivote ngama numbers kakhulu and ividi ungakhangela ama numbers ethu abanje sile ontanga bethu baningi and ungakhangela futhi kuma meetings rallies zethu esiwayenzayo around the province ezadresa ngomongameli ezadresa ngamaleaders ethu amanye ontanga babuya ngobuningi babo ukutshengisela ukubana bathakazele kakhulu ibandla lethu lezano PF and siyakwazi vele ngokhetho lolu sizanqoba siye phambili.
Ekhuluma le Studio 7 ekobulawayo uRopa Fadzogava osekela ibandla le-CCC uthi loba abantu bengahlalisekanga bengazi ukuthi kuyini okungenzakala ngalesi sikhathi sokhetho intsha ezinikele ukuphatheka kulolu khetho. Abasakhulayo abazavota ngobunengi ngolwesithathu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingutabo kancube.
Phambi kwakusasa eleZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhulu olwama-harmonized elections abephithizela amabandla ezombusazwe egcwele indawo yonke. Isitudio 7 iqhubekela phambili isizwa uZulu ohlala ezigabeni ezijeneyo ukuthi ukhala ngani njalo abafuna ukumela izigaba lezi bathini. Asizweni ukuthi intatshelo lezindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Panda uthini nalabo akhulume labo.
Isigaba seBulawayo North sesisikhulu kwamagama kulandela kwenziwa kwemingcele emitsha eyadejwa yiZimbabwe Electoral Commission. Abahlali balendawo bahlutshwa ngokuthiyeneyo. Unkosikazi Felicia Dube ohlala eKingsdale ukala ngamasela.
Sithwele nzima kakhulu lapha eKingsdale silodubo lamasela basithwalise nzima sivuka sitontshele izinto. Amasola bayathatha besifisa ukuthola uMP ongasincedisa sisize kulolu dube esikhanyelane lalo.
Kuthi-ke unkosikazi Mia Ndlovu ukhala ngokuswelakala kwamandla kagesi emahatshula.
Namfisa ukuthi sibe lamanzi lamagetsi. Akhi impilo yangikhona ilowa kula mali. Sifuna imisebenzi, sithole imali, sihambise abantwana esikolo, vele imali zangikhona nganini. Sitholakale.
Amanzi yahlupha kulesi sigaba ahamba njalo nje. Unkosikazi Maria Munyoro uyakhala.
Nabaningi asila amajoji, abanye bangcono bayafila kumajoji. Thini yathi vele ufake amapheli akwangu-4 one week amanzi. Uyabonga sela.
Unkosikazi Naledi Ndlela ugcizelela amazwi kaMaria.
Singananzelela kakhulu nxa amanzi ebuya khonaphana. Abantu basebefile ngesikhathi sonalesi amanzi abengcolile. Abantu basebefile ngoba babesesaba ukuthi amanzi anjani azahamba. So sikhathezekile kakhulu ngendaba le yamanzi.
Ozamelayo ibandla leZANU PF umnumzana Nkosana Mkandla owayehlala eMelika kodwa waphenduka ekhaya uthi udubo lwamanzi luza liqedwa libandla lakhe.
I-constituency yeBulawayo North silama-neighbors anjenge-Barberfield. Amanzi ayahlupha. Kulamanye ama-flats vele ukuthi amanzi afiki phezulu. That's why in the past weeks besizama ukubanika i-relief sibathumezela amabhawuza. But into ezinjalo they are temporary solutions. Thina iZANU PF sibuya nama-permanent solutions. Njengoba ubona ukuthi singakhangela igwayishangani lake lesiba completion. I-pipeline leyana iyadonsa iyabuya kunapha ngapha koBulawayo. Ingafika, those are permanent solutions ezizanika abantu koBulawayo i-relief.
Umfundisi Frank Mhlanga we-United Zimbabwe Alliance uthi abantu abavotele yena lebandla lakhe ngoba abanye sebehluleka.
EBulawayo North abantwana ama-youth abalamsebenzi batshola besifa bebulawa yintshengu. Siza kuqeda konke lokhu njengombuso we-United Zimbabwe Alliance Party. Mina ngingu-MP weBulawayo North Constituency. I'll make sure ngizayenza ukuthi la siyangena abantu bathola inhlala kahle abantu baphile kahle elizweni bakhathele ngakho konke lokho bekusenzakala 43 years yonke le lo 23 years yonke le kwangena futhi okunye abantu bakhathele lokuthi bavota futhi 2018 ukoda wana la magama khona awayenzanga lutho
ozamela isizwe coalition for change unkosazana mina enhle Gumede uthi uzasebenza gadalala ukuthuthukisa ezemfundo lokufaka amapolice amaningi esigabeni
ngizakhangela ukuthi esigabeni sonke siyenelisa ukuthi sithole imfundo e-affordable for abantwabethu ikakhulu lezindawo ku-constituency ezidinga ukuthi sakhe ama-government schools ngoba abantwana bahamba umango omude ukuthi bathole izikolo zikahulumende ezinye izigaba zethu azilama-police base aseduzane kuzayakhiwa i-police base ikakhulu emahatshula
asaziyiziyo zala nkomoni kukhetho lwangolwesithathu namhlanje lilanga lokugcina lokukhankasela ukhetho okusemthethweni ngiyimele studio 7 igama langu Ezra Jesus Bani.
Siyangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe kamafitshane. Amagqwetha kamnumzana Donald Trump ayengumongameli wakule Melika akhulumisana leziphathamandla zentilongo ePolton County eGeorgia ngokuthi uzahambiswa nini kuleyo ndawo njalo uzaphathwa njani njengoba engumuntu owayekhokela ilizwe leMelika. UTrump labanye bakhe abafika phose amathumi amabili bethethwa amacala okuzama ukuguqula impumelo yokhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2020. Bakhala abazali abalabantwana abalesifo se-cerebral palsy abathi kunzima okumangalisayo ukubenzela konke abakufunayo. Abezempilakahle labo bathi loba kunjalo balakho ukuphathwa ngemfanelo abantwana abalesifo lesi, kubika uMark Peter Ntambe.
Odokotela bathi isifo se-cerebral palsy sibangelwayo kungathuthuki kuhle kobuqhopho ebantwaneni okwenza abalaso behluleke ukuhamba bengasekelwanga. Uphenyo olwethulwa ngucamfundo H. Finkenflagan labanye bakhe ngomnyaka ka-1996 kugwalo abaluphanyayo ke enkundleni yengxathi zezempilakahle eye-Semantic Scholar lwaveza ukuba abantwana phose ababili phakathi kwabazinkulungwane balesifo lesi semaphandleni ke-eZimbabwe. Beveza njalo ukuthi abafika phose abathathu lengxenye phakathi kwabazinkulungwane batholakala ke emadolobheni balelesi sifo. Abantwana balesi sifo bathi bathwele nzima ngoba kwesinye isikhathi kuyabasinda ukubanakekela ngendlela edingakalayo njengoba bedinga ukuncediswa ngakho konke empilweni. Unkosikazi Lindwe Siziba ngomunye olomntwana olesifo se-cerebral palsy.
Ukuhlupheka kwethu akupeli ngoba noma izihlobo sebesinothi lethi umntwana wakho lo okhasayo ukuthi babe sebemkhipha amaphampa babe sebemenza babona ungumsebenzi onzima and abamkhawunti futhi kulo muntu.
Unkosikazi Siziba uthi kuyabiza esikhwameni ukuba lo mntwana olalesi sifo.
Impilo yomzali ole mntwana ole-cerebral palsy inzima, very hard. Emathalezi athi sephakwa kungela khonaphona sukhangele yena kodwa labanye abantwana futhi abafuna ukujona ubabona.
Umnumzana Time Baluwa umqondisi we-Lush Zimbabwe egcina abalelisi simo se-cerebral palsy, isimo se-autism lesimo se-Down syndrome uthi sebebone ukuthi indlela enhle yokunakekela abalezimo ezinje ngeyokuhlalisana labo lokusebenzelana labo ikakhulu besezindlini.
Live together with them and include them meaningfully in every
lingaphongukuhlala labo kuphela kodwa libanikeza ithuba kungaba endlini emsebenzini la kunhlanganiso ezijiyeneyo bambe lani ndawonye la
othe kuqhakathekile ukuba bethole uncedo lwetherapy lokunye okungabasiza.
Yes, like Zimbabwe we've got occupational therapists and physiotherapists.
Silama occupational therapists lama physiotherapists asebenza ngena la kuZulu kuhlanganisela emizini efana leGlenora eZivaresekwa eMbare Marbrain lezinye.
Osakhulayo uEsnat Payat othe ngozwelo alalo wakubona kufanele ukuthi asebenzele abantu abalezifo lezi ephathisane labo noma kungelanhlawulo.
I noticed that and realized as well that they were
abanye njalo behlukumezwa ngazitshela ukuthi lami ngingaphathisa
unkosazana Chipo Msoro oyi-occupational therapist uthi kuqakathekile ukuba abalezifo ezinje befundele ukwenza konke abakufisayo
so this includes activities of daily living
sinikeza i-community based therapy nokufundisa abe home based care labazali babo ngendlela zokubanika i-therapy ngekwabo belapho abahlala khona
inhlanganiso yeLush Zimbabwe inceda abantu abaningi abanezifo lezi ngiyimele iStudio 7 Harare nginguMark Peter Ntambe.
Amabandla amakhulu ancintisa kukhetho olukhulu luzaqhutshwa ngolwesithathu athi aselungiselela ukuvotela amakhansela amalunga edala lepalamende lomongameli kubika uNokutaba Dlamini oseVictoria Falls eMatabeleland North.
Unkosikazi Sethulo Ndebele okubandla le-Citizens Coalition for Change CCC ngomunye wabamelele ukhetho lolu.
Siyabhoda abantu bakhala ngemsebenzi ukuthi khona labo bese bekhathele egoli kabahlalanga kuhle bafuna ukuthi khona bathole imisebenzi khona lapha ezibhedlela kuyaswelakala ngitho le ambulance uze kuthiwa kuqala kufunakala imali eyokuthi ikususe etholotho ehospital ikusa empilo thina njengebandla le-TPC sithembisa impilo for umuntu wonke sithembise imfundo for umuntu wonke ofanele ukuthi ngabe uyafunda
umnumzana Richard Moyo umgcini sihlalo webandla lezanu PF esabelweni seMathebeleland North uthi sebegcibile umkhankaso wokhetho oluzayo
sebemele kuphelana la madezi kusukela kusasa babe kudeploy ukuthi ama polling agent elala ekuma stations kusasa ngoba ama stations ethu avulwa ngo 7 ekuseni nge Wednesday so ufuze belala sebekhona la thing they will be deployed by izeki la ma parties the deploy abantu abazabamela kuma stations angkhona otherwise konke we are more than ready and siyasuthiseka ukuthi sesakhuluma labantu abantu basithembisile ukuthi they will vote resoundingly for ZANU PF
so oncintisa ukumela uZulu edalele ephalamende eWange West ekubandla le MDCT umnumzana Somveli Dlamini laye uthi sezingabotshwa
kuma polling agents fakile ama polling agents indawana yonke nje yeconstituency ngaphandle kwendawo ezilutshwana ezinzima ukuthi siyefinyelela kizo njalo asenelisanga ukuthi sifake ama polling agents wonke adingakalayo ngenxa yezizathu ezithize kusukela kuma resources kusukela njalo lekuhambeni amanye ama constituency ama polling stations akhatshana kathana
ozancintisa eWange Central ekubandla le-TCC umnumzana Daniel Molokele uthi sebelungiselele umsebenzi omkhulu
umsebenzi wethu ukhankasa uhambe kakuhle akuzange kube lokulwisana kumbe udlame ngakho-ke siyakubonga khonokho ukuthi lapha eWange kulokuthula ama-polling agents lawo so far sibhizi ngomsebenzi wokuthini siwadeploye konke kusahamba kakuhle akula ma-complaints
abantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha 6.6 million babhalisela ukuvota kukhetho lolu ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Omanje sike sizwe ukuthi abantu bathini ngokhetho olukhulu oluzayo eZimbabwe.
Ibizo ngingu-Witness Dube ekade engusosiba wezokuphumiswa kwemibiko kubandla le-MDC. Okwamanje nje sengililunga le-ZANU PF elingela okuthile engathi ngiphiwe ukuthi ngikwenze ngaphandle kokukampenela ibandla leZANU-PF. Bakithi engikubone kuZANU-PF kumarali angu-6 engiwahambileyo kungitshengisele nje ukuthi ku-opposition hayi kusasemnyameni, kusakumnyambambile, ikhatshana kakhulu i-opposition ukuthi ibe ngakwanisa ukuthi ibuse ilizwe yenze ngcono kuleZANU-PF. Ngoba ungakhangela inhlelo zeZANU-PF, indlela okuhlelwa ngayo amarali, indlela ibandla lakhona elihlele ngayo indlela elibeka khona sobala inhloso yalo esingathi iagenda ebantwini. So akungeke nje kwafa kwenzakala eZimbabwe ukuthi abantu babone ibandla leZANU-PF seliphumile embusweni, ngoba lenza kuhle kakhulu, liyabeka inhloso zalo kuhle. Ubukhokheli balo buyakwazi ukukhulumisana nabantu, kanti njalo buyakwazi ukugcina abantu, kanti njalo bulombono oyakude okokuthi kungasilo daba lwama-sanctions lolu iZimbabwe ngabe ngelinye ilizwe elimangalisayo elabantu abaphila impilo ecwebezelayo.
Nginomthandazo esizalwane saseZimbabwe sise India. Ngithemba wonke umuntu ukhathele. Wonke umuntu ukhathele, ngiyathemba ukuthi o-overseas, osekhaya, osebenzayo, amatitsha, amanesi, nabo bonke abantwana beseZimbabwe abasebenzayo nabangasebenziyo. Ngitsho ney'ngane nje nabantwana sebekhathele ngomumo oseZimbabwe up to date. And ngiyathemba ukuthi sonke nini siyakwazi ukuthi ukuze sitshintshe isimo lesi esisekhaya, kufanele senze into eyi-one. Kufanele siphumene sonke ngobuningi bethu siyoyenza utshintsho, siyenze umehluko. And ngiyakwazi ukuthi iningi lethu lizathi akuyarigwa noma singavota awenze umehluko. Try at least indoda ifizamile, zama ukuyoyenza umehluko. Noma kungayehlula nje, noma kungayehlula, uyabe uziqhenya ukuthi uzamile. Ubazamele abantwana bakho, ubazamele abazukulu bakho.
Thethekete ukhulumayo u-Energy Mototi bavulelwa amacala, kodwa lanamhlanje abazange bebotshwe. Njalo siyabona kulo kunqatshelwa kwentatheli izindaba ezifana lo-Chris Maroleng wakwele South Africa osebenzela iphephandabeni ezimeleyo ngentathelo zindaba ze-Studio 7 okungekho emthethweni konke khona lokho ukunqatshelwa kwentathelo izindaba. If ukhetho kuzoba lukhetho olukhululekileyo, kumele intathelo zindaba zivunyelwe zithaphe lazo izindaba, nothi sibone laba abayibo abo lobudlelwano lobongameli babasebenzela amaphephandaba kahulumende, kuyibo abavunyelwayo. Njalo kukhona okwenzakeleyo i-postal voting, lapho esibone amapholisa bephoqwa ukuvota phambi kwabakhulu babo. Okungekho emthethweni kanjalo, siyazi ukuthi ivoti yakho, ifihlo yakho, and abamabandla aphikiswayo bengabikelwanga ukuthi labo sekusenzakala i-postal voting ukuze bethumele labo ezabo imhloli. Kho engubonayo mina ukuthi ukhetho empumela yalo ivele izaphikiswa ngabaningi, akusoze kube lukhetho olukhululekileyo ngoba umthetho lemthethwandaba akusebenzi ngokufanayo.
Ye, laba ngabanye abasithumezele amazwi abo khonaba bekhuluma ngezokhetho. Sike singene-ke kuFacebook yethu VOA Ndebele, liyawazi ukuthi kumele lenzeni sonke isikhathi. Ngingakhohlwa njalo lokuthi phela kumele lithande ipheji lethu, thande kakhulu, kwenzethu ungene uhlale ukukhangela ukuthi kulani, kulakho ukuthi uphoste njengabanye abaphostileyo lamhla-ke. Sibona-ke ukuthi kulobani. Fred Nyoni uthi kawini undoda, kawe wini emakhaya phela, uthamisa bakithi, ngoba emadolobheni siyakwazi ukuthi i-game over, kodwa emakhaya lapha kungaba nzima. Kuzobuya-ke uPhesi Chimbe uthi hhayi, bakithi libusa ibandla leli selisithwale lisenzima, akube lo tshintsho kwele Zimbabwe. Bese kubuya njalo loBrian Nkosi uthi ngangene umfana kangene, asivoteni sibone ukuthi kungenzakalani. So uzobuya-ke uLuckness Mdluli, uLuckness uthi kade sike ngikukhumbuza kudala laphana, on your marks, get ready, go, we are ready Zimbabwe. Kutho njalo ubhale ngesilungu lapha-ke, liyavunyelwa ukuthi libhale phela nangesilungu nxa lifisa, kodwa phela kukhona ikhasi lesilungu. Kuzobuya njalo uMambo Zibusiso uthi I can't believe ukuthi kusasa sibili sabe sile Zimbabwe entsha nxa sokungene umuntu omutsha. Siyakuzokhona ngapho-ke Zibusiso Mambo, kulabanye abahlekelelayo khona bafaka phela okukikiki esibaziyo sonke. Ye, kodwa sesifika-ke phela emaphethelweni. Lingakhohlwa phela ukuthi kule live talk namhlanje sabe sixoxa ngokhetho olukhulu oluzayo. So khetho lolu luyaqhutshwa ngolwesithathu. Ye, so singakagqiba uhlelo lwethu sike sikhangeleke okuningi. Olivalelisayo-ke ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale ngiphelele isikhathi. Siyabonga kakhulu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakare amuri yeZimbabwe.